precisa kuyangapi la precise khona sizwe ngubani yakhe abantu badibanga ukuthi abakananzeleli ukuthi upresident uNangagwa engumuntu omdala enjalo uphila ngamanga kakunamuntu owabuya ku-MDC wathi besicela ukuthi kube nje loba besingeke siye iqiniso yokuthi labo kazange basibiza basinemanga kodwa ngizawuthokonisediyam uthe usinemile angazi ukuthi umeme bani lapho kungaselani upresident uMnangagwa kuyazakala ukuthi lanxa abantu bebuleyo ngamasotsha wahambe esibhedlela wayetshela udokotela ukuthi babhale ukuthi abantu babuleyo zingqambona bebuleyo imibhobho uhulumende lowo usewuhulumende oyangisayo kakhulu ekuthini le nto ezimgceke sebefuna ukuphila ngamanga bacabanga ukuthi abantu bayizithutha kakhulu
nxa kuyikuthi belinxusiwe lakho belingasoze lihambe
hhayi asikwazi ukuthi thina besizakuya njani umuntu angawutshontshile imbuzi zakho sekunxusa ukuthi ingesihlinza fana qala kutshele kumba fona uqala lokuthi itshontshile iqiniso lokuthi kuyazakala ebantwini bezek esasibacelile ukuthi babize umthethwanindaba ukuthi upresident esenhlamisa wawina ukhetho lolo njalo ukuthi wawina nge-2.6 million ngakho laba abezanu kufanele baqale bavume emphakathini ukuthi batshontshe ukhetho
ngokwenza njalo babengasahlukani yini lo mthethwandaba ophezulu we-constitutional court wanothi ngempela banqoba
xa umthethwandaba lo ukuthi banqoba ngoba kwathiwo njalo izek angizazanga ukuthi banqoba ngoba uyakwazi ukuthi banqoba uthe banqoba ngoba kwathiwo njalo izek iqinisele ukuthi umthethwandaba ulandele kuphela lokhu owawuthiwe kwizek awusakhangelanga esasike uthothile ukuthi hhayi izek ineproblem yokuthi indlela eyayenza ngayo umsebenzi wayo kayisiye indlela ephakemeyo ngale ndlela engathembakala khonokho umthethwandaba wawufaka eceleni kodwa njengoba izek ithilichilo kodwa kungayisikebe sikucelele thina ukuthi umthethwandaba ukukhange
selikumelele kuyini sibonile ukuthi lithumele incwadi leyana eyakumanyano wamazwe e-Afrika ukuthi icubungule lolu da
yes sizahambe ecourt yama-human rights ukuthi kuyocubungula indlela ehanyise ngayo ukhetho lweZimbabwe kodwa njengophresident esenhlamisa echilize ziningi izinto esizenzayo ezigoqela ukuthi kube lokulalungelo labantu elokuthi nxa bengathabanga kangako kumbe bengathokoziswa indlela ukhetho esehambe ngayo bathathe amanyathela wonke avunyelwa isisekelo sombuso welizwe
lokhu lingabe likwenzela ikusasa yini ukhetho olulandelayo kumbe lilethemba lokuthi lona lolu khetho osoluqhutshiwe lungagoqula
upresident uthamisa lokhu ekhangelela ukuthi ilungelo labantu elokuvu elokubuswa ngabantu abavoteleyo lilungelo elizatholakala lisuthindeka ngendlela kulandelwa ukhetho lonolu ayisento esikhangelela ukuthi izosuthiseka kolunye ukhetho mhlawumbe oleminye iminyaka lolu khetho fanele lube ngolokuthi abantu abazakhokhela ilizwe babe ngabantu abakhethwe ngabantu
nxa lixoxisana lamagqwetha enu sokwayeke kwenzakala ukuthi osegcotshiwe umongameli welizwe kulandele kube labanye abangaba lamandla okuthi baguqule impumelo
ayikusikho lokho okudingakalayo nje kuphela okunye okudingakalayo yikho ukuthi kufanele iqiniso lazakale liphume egcekeni liyakwazi ukuthi upresident owayengupresident uMgabe ngo-2009-2008 wagcotshwa kwaba njalo kodwa ngendlela yokuthi izinto zazingahambanga kuhle kwagcina kulungiswe olunye uluhlu kumbe singathi omunye umhlobo karhulumende owagcina ngabanga ngulo wayefunwa uMgabe yedwa ngakho-ke into ezifana lazenezi ziyile ndlela eziningi ezingahamba ngayo etshiyene lalokho kuyabe kukhangelelwe kumbe lalokho okujwayelekileyo okuqakathekile ukuthi uhulumende kapresident Mnangagwa nguhulumende ongathandwa ngabantu ongavunyelwa ngabantu njalo akanamandla amakhulu kakhulu okulungisa into ezifana lo mkhononi nokulungisa ilizwe lethu ngendlela eqondileyo khonokho kuzayenza ukuthi naye akwazi ukuthi hayi bo kule nto ezifanele zilungise ukwenzela ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili
okukhulunywa ngumongameli Mnangagwa ukuthi uzavuselela umnotho welizwe sokuyisikhathi sokubambana ilizwe liyaqhubekela phambili libone kwenelisa yini konke lokho
kade izani ikhuluma into ezifana lazenezi kodwa ilizwe lokho liqhubeka lisiwa ilizwe lokho liqhubeka liletha ukudubeka ebantwini akulampumela into liqiniswa yikuthi upresident Mnangagwa lezanu abalalo ulwazi njalo abazange bawufundele ukuthi kwenziwa njani ukuthuthukisa ilizwe lokwenza ukuthi umkhonomi uqine ngalokho kodwa nje ngeke bakonelize ikho labona ukuthi ilizwe lithese liwe kakhulu wasokungena iMDC ku government social unity into zaqala ukuba ngani zingcono iqiniso yokuthi abatholakali abalomqondo lolwazi lokulungisa umkhonomi iexperience kumbe singathi lulwazi olukhona kuzalo ngolokuthi umkhonomi ubulawa njani kusithi cha ukukhathekile ukuthi izani kunanzelele khonoko yazi ukuthi ababe wena ukhetho upresident nyamsebe wena ukhetho ngeke kuphela ongasiza uZulu weZimbabwe ngezomkhonomi nalezi zokuthi ilizwe lingavuswa ngaluphi uhlobo ukuze liphumelele.